lokhu ukufaka amandla amaningi esikhundleni sikamongameli wephathi kucishe kufane kakhulu lalokhu okwenziwa kuZANU PF okuthiwa u-First Secretary ulamandla oku-appoint i-Politics Bureau ulamandla oku-appoint i-Central Committee. Abantu ngalezi nsuku basebenzela okuthiwa intando yeningi i-democracy ukuthi abantu balelungelo lokukhetha. Ngakho inhlanganiso enikeza amandla amaningi esikhundleni esisodwa ile ngozi yokuthi igcina isebenza against uZulu lo ethi yamsebenzela. Bazananzelela at the later stage ukuthi hayi lento abazifakele kuyo inzima ayisoze ibasebenzele. Asingeke sikuthathe njengokuthi abantu amalunga e-MDCT lento bayixoxe kabanzi. Into nje ebiswe kubo kwathiwa bayivuma kumba bayivuma ngokuthanda or langokuthemba abakhokheli babo bahambisana nabo. Zananzelela njalo ukuthi bebengafuni ukuthi kube nezinto okuthiwa aziphumeleli ngenxa yokuthi sokulokuncintisana phakathi kwabo lalabo be-renewal.
Ungathini ngokungakhethwa kukamnumzana Chamisa esikhundleni lesi sikanobhala jikelele?
Into ehle lele kumnumzana Chamisa iyamangalisa kakhulu. Sizakhumbula ukuthi ngaphambilini kwe-Congress kuthiwa umnumzana Chamisa ube lama-nominations 11 province. Kwathi uMonzora waba le 1. Ukuthi kwenzakaleni kwaba lokutshintsha okungaka, kungathi kulabanye abalensolo ukuthi kukhona okunye okwenziweyo ukutshintsha intando yabantu. Kambe abantu kade bethanda uChamisa ngamaviki amabili edlulileyo, sebetshintshile sebethanda uMonzora. Kuyasolisa kakhulu, kwenza abantu balikhangelele libandla le-MDCT lalo. Yilihlo leli kade bekhangele ngale iZANU PF ukuthi lalo liyasolisa ekuqhubeni izinhlelo zabo.
Kambe lona ibandla le-MDCT limi ngaphi kwezombusazwe sesikhangele lokho okwenzakala kuZANU PF?
Umsebenzi sasemningi ekutheni i-profile ye-MDC siwile kakhulu, ikakhulu indlela abantu abakhangela umongameli wayo. Kodwa umsebenzi ulula ekutheni iZANU PF lanxa yokusa akula nto eyenzayo nje, iphothe iintambo zombuso kodwa ayenzeli uZulu. Akula msebenzi, abantu bayahlupheka. Kodwa nxa bengasebenza bebambisana, balethuba lokuthi uZulu abanake ababone njenge-alternative.